imisebenzi isahluko sechumilane. Wathi eKhoniyuma bangena esinagogeni labajuda, bakhuluma kwaze kwakholwa ixuku elikhulu labajuda lamagriki. Kodwa abajuda abangakholwayo bavusa abezizwe, babafaka umoya omubi ngabazalwane. Bahlala isikhathi eside, bekhuluma ngesibindi ngenkosi eyafakazela ilizwi lomusa wayo, ibanika ukuba kwenziwe izibonakaliso lezimangaliso ngezandla zabo. Kodwa abantu bomuzi behlukana phakathi, abanye baba ngakubajuda, labanye baba ngakubapostoli. Kwathi ukuba kuvele umzamo kwabezizwe labajuda kanye lababusi babo wokubaphatha kubi nokubakhanda ngamatshe, sebekwazi lokhu, babalekela eListra leDebe, imizi yaseLikhawoniya lasemazweni akhona, bashumayela khona ivangeli. EListra kwakuhlezi indoda ethile eyisilima enyaweni zayo, eyisiqhuli kusukela ekuzalweni kwayo, engazanga ihambe. Yona yamuzwa uPawuli ekhuluma, uPawuli eyijolozela wabona ukuba ilokukholwa kokuba isiliswe, wathi ngelizwi elikhulu,
"Sukuma, ume ngenyawo zakho."
Yasukuma yathi lothu, yahamba. Wathi ukuba amaxuku abone okwenziweyo uPawuli, aphakamisa ilizwi esithi ngolimi lwaseLikawoniya,
"Onkulunkulu behlele kithi befana labantu."
UBhanabhasi bambiza bathi nguZewusi, loPawuli bathi nguHemisi, ngoba nguye owayekhokhela ekukhulumeni. Umpristi kaZewusi othempeli lakhe laliphambi komuzi waletha inkabi nemigaxo ngasesangweni, wafuna ukubahlabela ekanye labantu. Kodwa abapostoli oBhanabhasi loPawuli sebekuzwile, badabula ingubo zabo, baphoseka exukwini bememeza besithi,
"Madoda, likwenzelani lokhu na? Lathi singabantu abanjengani ngokwemvelo, sililethele ivangeli ukuze liphenduke kulokho okuyize. Liphendukele kuNkulunkulu ophilayo owenza izulu lomhlaba, lolwandle lakho konke okukukho, owathi ezizukulwaneni ezidlulileyo, wayekela izizwe zonke zahamba ngendlela zazo, kodwa kayekelanga ukuzifakazela ngokwenza okuhle. Walinika izulu livela ezulwini lezikhathi zenala, esuthisa inhliziyo zenu ngokudla langokujabula."
Ngalamazwi babayekelisa abantu ngokulukhuni ukuba babahlabele. Kodwa kwafika abajuda abavela e-Antiyokhu le-Ikhoniyuma, sebevumelene labantu bamkhanda uPawuli ngamatshe, bamhudulela ngaphandle komuzi besithi ufile. Kodwa kwathi abafundi bebuthana kuye, wasukuma wangena emzini. Kusasa wasuka loBhanabhasi baya eDebe. Sebechumayele ivangeli kulowo muzi, bezuzile abafundi abaningi. Babuyela eListra laseIkhoniyuma laseAntiyokhi, beqinisa imimoya yabafundi, bebaluleka ukuba babambelele ekukholweni, besithi simele ukungena embusweni kaNkulunkulu ngenhlupheko eziningi. Sebebakhethele abadala emabandleni wonke, bakhuleka bezila ukudla, babanikela enkosini asebekholwa kiyo, basebedabula iPisidiya, baya ePamfiliya, sebekhulumile ilizwi ePhega, behlela eAtaliya. Basuka lapho ngomkolo baya eAntiyokhi, lapho babenikezelwe khona emuseni kaNkulunkulu kulo umsebenzi abasebewenzile. Kwathi sebefikile, balihlanganisa ibandla, balandisa konke uNkulunkulu abekwenzile ngabo nokuthi uvulele abezizwe umnyango wokukholwa. Basebehlala isikhathi eside labafundi.